kube nilanga elihle kumalunga ebandla lezapho lapho abahlele imbali yebandla baqinisa ukuba umbuso wenzabelo kumele uqhutshwe ngendlela. Umabhalane jikelele wezapho umnumzana Strike Mkandla uthe ilanga lalamuhla liqakathekile kakhulu embalini yaleli bandla.
Ilanga leli ilanga eliqakathekileyo izaphu ileminyaka engu-57 lokhu yabakhona kusukela ngo-1961. So-ke namhla besikhumbula ilanga leli, niyabona sizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sebelokhu benyamalala one by one. So kuhle ukuthi sikhumbule ilanga leli.
Unkosikazi Emelia Nkala ozelwe ngomnyaka ka-1930 uthi ubuhlungu ngombuso okhona yikuthi lokhe bengakhululekanga.
Nimaye, khangela lokhu ngikhona la namhla. Thina sisebenzile, amajaha ngaka yababebulawa ngesikhathi sisebenza begqokiswa amaplastiki abantu betshiswa. Yikho mina ngibuhlungu kuthithi evolution akula nto ebuyilela. Sizondile mina ngizelwe 1930 sengile 88 years. So ngiyasola khathesi ngilambile kangizwi lutho kakukho kukhona.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ongenela umthimba ubuke imisebenzi yezaphu.
Kuyinto enhle ukubana ibandla the authentic one, I think ayi-60 ku-Southern Africa, ukuthi namhlanje bakhumbula iminyaka yabo bekhona basikhulula. Okubuhlungu nje ukuthi phezu kwemisebenzi abayenzayo abantu sebedubeka, okuyikho ababengayisikho abakuhambela empini ongayisikho ibandlela kubunjelwayo. Kodwa kona can't be still able to say thina iZimbabwe sasifuna ibenje. Ngibona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Rita Malanga ilunga lezaphu ukhuthaze abasakhulayo ukuba bazothatha ilifa labo.
So lokhu mhlemuntu iphathi lebesila izaphi kwa-57 years kunjabulise kakhulu ngokuthi ambona ukuthi ena abantu izaphu lokhu esisayifuna. Abanye abantu bathi kayikho asikwathi siyiveze ngaluphi uhlobo. Ngale zaphu yinto engumsunguli oyasungula ukuthi kuze abadala babone ukuthi amabhuna abancindezela. So lokhu ikhona kuze kube lalamhlanje. So lokhu kunjabulisile ukwenza ukuthi labanye akade bengazi lutho bayazi ukuthi ena nxa besibona sigoka ama-t-shirt ayiyelo sikhuluma ngezaphu, izaphu lokhu ikhona isiyaphambili. I-youth kayisondile ukuba iye funeka efuna ukuthi siyitshiyele ilifa.
Owala impi ekuviyo lezipha unkosikazi Thoriso Moyo uthi lilanga elihle elibakhumbuza ngembali yezaphu.
Ilanga lanamhla likhulu sibili, lilanga elisikhumbuza ukubunjwa kwezaphu. Njalo lihle ngoba liyakhumbuza labantu abanye bayathola ama-history yabo khonapho.
Ibandla lezaphu lasungulwa ngomnyaka ka-1961 ngemizamo yokukhulula ilizwe umbuso wabahuquluzi benotho wabamhlophe. Namhlanje amalunga ezaphu koBulawayo benze idili bekhumbuzana ngembali yebandla lokuthi bakhangelele ukuya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.